Ukutholakala kwamafutha ezimota lokhe kusiya kusiba nzima njalo abaningi sebeze belala belindele ukuthi mhlawumbe engafika bengekho. Kuyo yonke le ingxabangxoza bakhona asebethole ithuba lokwenza imali ngokuthengisa lamafutha okungekho emthethweni ngentengo ephezulu kulaleyo etholakala emagalajini. Umnumzana Emeritus Chagurwa yena uncoma abathengisa lawa amafutha ethi bayaphathisa ikakhulu nxa umuntu esephelelwe njalo ejahile.
I-black market has been assisting us. Izolo besihamba singela mali, singela fuel. Sesistranded ukuthi senze njani. Sahlangana labantu bethengisa ekhoneni ku 6th Avenue la ku Main Street. Sathi sathaba. Sathenga sibili at 17 rand iliter. It helped us even kudura, but sibona kungcono ukuthi sithinge ukuthi sibe stranded singabi le fuel. And then ngale bathengisa 22 pond kwezinye indawo i-black market i-5 liters ye-fuel. In as much as kubuhlungu ukukhipha imali engako, kodwa nxa usu-stranded abangasela choice. So i-black market bengayipromota sibili kube lama-outlets amaningi. Mthemba i-price ngaba competitive price yehle, abantu beqala ukuthola i-fuel kuhle kulokuthi abantu lokhu sidubeka silayina 2 days simelele i-fuel.
Umnumzana Sipho Sibanda uthi udubo lwamafutha luzaba nzima ukuluqeda njengoba solubangwa ngamandla ngabantu asebefuna ukuthola inzuzo ephezulu ngokuthenga bethengisele abanye. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi kube lomthetho obopha abatholakale bethengisa ngudlu.
If you were udubo lwayo hayi kuzaba nzima ukuthi phele, because vele lathi abantu yithi sesizikhozelayo lokho, because almost every day fuel iyabuya emagarajini and then you'll see the same cars yiba babe bakuqueue. And the next thing yona leyana the same fuel eyabe siyithethe emagarajini yesilanda ukuyayithengisa ema-black market. Ungakhangela ubone i-fuel is something like i-diesel $1.32 to $1.40 per liter, which is something like $7 per liter. And then ku-black market uyayithola $20. So those people, they are making a killing yokuthi at almost 5 liters, every 5 liters, uprofita $13. So ukuthi ayekele ukukwenza kulokhuyana, cabanga ubone nxa engakwanisa ukudrena 200 liters per day, which means into esegcekeni kusobala ukuthi i-black market will be there, is there to stay, ayindawo. Ngaphandle i-government yona layo ingafaka umthetho ukuthi umuntu engabanjwa ethengisa i-fuel, because the bottom line is umthetho.
Ukuswelakala kwemisebenzi ngokunye okubangela ukuthi abantu badinge indlela ezithize zokuphandela imuli zabo, kutsho umnumzana Thabani Moyo okulumsebenzi.
Hayi, isimuli esesikhona vele usebenza ngakhona okho kukhona lawo, ngoba nxa ukukhona lapho uyithola khona ifuel lawo usuyithengisa khona pha ngezigubhu, ambona nithi akungcono. So thina lathi bakhona abasiphayo ezindaweni zethu, siyangenangena lathi lapho esikwanisa ukungena khona. Siyayi siyayithola sibili fuel, siyayithola ifuel hayi yabeyabithe xaxa nje sesiyingenisa lathi khonapho. Abantu bayahlala vele bezifuna vele izigubhu zonezo, ngoba emagarajini lapha kuyafiwa vele emagarajini ukuthi uyithole wena ifuel, usuka ube nzima. Kodwa thina nje sile ndlela zethu ezokuthi siyithole ifuel, so singavele siyithole lathi sesiyidlulisela phambili kwabanye ababeyifuna, and bahlala beyifuna futhi isikhathi sonke. Akula msebenzi phela futhi, so indlela yokuthi yonleyo uyabe uyithole la uthi wenza amadira akho lawe kuphume something for abantwana, hayi kufanele uyizame lawo. So thina khonokho yikho kuyabe kungani kuyabe kufeed abantwana, so siyaqhubekela phambili ngako osikwenzayo.
Abanye abakhulume le Studio 7 kodwa bala ukuthi bezwakale bekhuluma emoyeni, bathi bona amafutha lawa athengiswa ngudlu emagalajini nxa abantu sebelele njalo akula muntu ongakubona kusenzakala kumbe akumise. Bathi laba bantu basebenza ndawonye lamagalaji babe sebesiyawathengisa amafutha la ngudlu, ngoba ngaleyo ndlela bethola inzuzo ephezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ningubathabile masuku.